iqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kaMathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu betshintshana.
Ye, manje ungasela ukuthi labo abanye abathi bona bakhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba asebekhethe njalo umnumzana Hlatshwayo ukuthi akhokhele inkokheli amalunga edalele ephalamende, lithini ngabo?
Sasivele sikhuluma sithi zikhona izigilamkhuba, bakhona ama-criminals, yiwona la sasivele sikhuluma ngawo sisithi yibo abantu abafuna ukutshaya ikhuyi, yibo abantu abafuna ukuthatha iphalamende, yibo abantu abafuna ukuthatha iphathi. Sukuzadlula, liyaduma izulu libuye lidlule, lidumile kudlulile, siza kulungisa sikuqondise, sivisele iphathi ebantwini lapha evela khona. Thina sisukela ngo 2000 umuntu vele oba ngu-leader of opposition, kusase labo Gibson, kusase labo Tswangirai, kwakusiba ngumuntu o-senior. Sikhangela ukuthi umuntu o-senior nguye oba ngu-leader of opposition. So ngalesi sikhathi umuntu o-senior nge-structure sethu esikhona, u-Welshman Ncube akakho eParliament, uTendayibiti kakho eParliament, umuntu okhona eParliament onguVice President uMike Gore. So ngalokho sizalobela iParliament and ngaleyo ndlela iParliament kuzamele ilandele isinqumo sephathi. IParliament kayisikhetheli umuntu ukuthi akumele abe ngu-leader ngobani, kodwa iphathi yiyo ehambisa ibizo ukuthi iParliament ibisi announce lelo lizo elivela epartini.